VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 12 kumpalakazi 2019 ngwentungameli inkomo embabeni zekuseni namuhla
ngathi uhulumende yethatha imali yona leyana abhadale amagesi because bawula bhizinisi ekhona or ukuphumelela kwelizwe lethu ukuthi lingaphumelela amagesi engekho.
Uzulu ukhala ngokuthi uzadlela ikhisimusi emnyameni lonyaka ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Ikhisimusi elisiyazi ngensuku zethu besazi ukuthi akulanto esilelayo, singakwazi ukuthi amagetsi ahamba, singakwazi ukuthi kuthiwe ezibhedlela kuyabe kungelabo dokotela.
Incwadi kwezombusazwe zithi ubunzima uZulu abhekane labo kabukaze bubonakale eminyakeni eminingi edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe ukhala ngokuthi uzadlalela ikhisimusi emnyameni lonyaka ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi okuqhubekayo. Inkampani yeZisa Holdings yazise kuliviki ukuthi izaqhelisa isikhathi ecitsha ngaso amagetsi singene kulanga lonke kuhlanganisela ubusuku lemini kwezinye insuku. Inkampani le ithi ithethe inyathelo leli ngoba eZimbabwe lithola amagesi amalutshwana kwamanye amazwe kanti njalo kalenelisi ukuphehla aneleyo. Lanxa uhulumende esithi usebenza gadalala ukuqeda lolu dubo, uMabhalane obona ngenhlelo zamandla kagesi kubandla le-MDC, unkosikazi Jasmine Tofa, yena olilunga ledale lephalamende, uthi akakuboni ukuzimisela kukahulumende. Uthi uhulumende kumele asebenzise imali etholakala kunhlelo zokwemba ukulungisisa udaba lolu.
Kusekta ye-mining kule mali le ebanjwayo ukuthiwa yi-45-55%, ingathiwa uhulumende yethatha imali yona leyana abhadale amagesi because akula lutho, akula bhizinisi ekhona or ukuphumelela kwelizwe lethu ukuthi lingaphumelela amagesi engekho. Ungaze ukhangele nezibhedlela, ukhangele kuma-factory, ungaze ukhangele lama-plazini, yonke into ifuna amagesi. Ngathiwa layo uhulumende uyancedisa njalo ukuthi i-duty, sizwa kuthiwa i-duty seyakhitshwa kodwa kulezinto eziningi eze-solar power. Ngathiwa kuyakhitshwa konke nje i-duty yonke lakho kungancedisa khonokho. Ngibona nami ngathi uhulumende angakuthatha serious khonokho kunganceda kakhulu.
Umnumzana Chatsi uthi inkampani ye-Eskom e-South Africa la ilokhu isiza ngamagetsi.
Of course ilokuzeni i-Eskom layo ikubhizinesi anjo. Ayisoze iphongunika iZimbabwe amagesi ngayisingabhadali yonke imali. Ngathiwa siyabhadala i-Eskom ibiza sinika amagesi ayeneleyo. I-priority especially ku-mining sector, imali liyana bayigcinayo instead yokuthi banika ama-miners i-100% yabo, bagcinela ukuthi bona babhadale amagesi. Then kathesi uyezwa lokuthi uminister uChasi uthi yena ama-miners mele babhadale bodwa nge-foreign currency, kodwa bona vele sebenike ingxenye yabo ku-Ministry of Finance ukuthi babhadale izeza.
Lapho-ke emafutheni okuhambisa wezimota awepetrolo le-dizili,
silohlupho olukhulu kakhulu, particularly ilokuzeni i-diesel yiyo esebenza kakhulu ku-business sector. Lakho kufunakala ukuthi ngathiwa kuthiwa i-free market, abangavumela khona ukuthi umuntu o investor efuna ukuthi izothengisa ipetro diesel bavumele ukuthi babuye because into ehluphayo futhi kakhulu yikuthi uhulumende kafuni ukuaccepta ukuthi yonke into efunakala eZimbabwe isebenzisa i-foreign currency. So ngakuthiwa konke even i-budget yethu eyenziwa eZimbabwe ngakuthiwa yayenziwa ku-foreign currency kwayekuzanceda kakhulu. Okukhona kathesi i-budget yenziwe kodwa izinto lokho zitshintsha and yet amafutha athengwa yini? Athenga yini? Thengwa i-US dollar. Njengoba ngirivesi lanhle bona ukuthi empuphini babonile ukuthi ama-subsidies ukungabili ama-subsidy kawusebenzi. So kathesi ngokuthi abantu lokhu bebatshela lathi ephalamende siyabatshela ukuthi ngawuthiwa kuyabuyelwa ku-US dollar iZimbabwe ize iqine i-economy yethu sesikwanisa lathi ukuthi sesi-manufacture ama-factory abevuliwe. Yiko okunganceda kakhulu. Kathesi imali yabivela nga.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngumabhalane obona ngenhlelo zamagesi kubandla le-MDC njalo ulilunga letale lephalamende. Kubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ele-South Africa lona elithengisela ele-Zimbabwe amandla kagesi lalo selihlaselwe ludubo olufanayo. Osolutshiye iningi lisebunzimeni obukhulu. UZulu ukhala ngokuthi incingo zikamakhalekhukhwini kazisabambi kuhle amagagasi kanti njalo eminye imisebenzi eminingi edinga amagetsi isimile. Amagetsi abikwa icitshwa kwamahola amaningi kuthi kwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Lokhu sokusenza iningi lithi umumo lo ulakho ukufana lo weZimbabwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana George Mkhwananzi oyingcwethi kwezombusazwe waqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kwele South Africa yisahluko esincinyane nje kuphela embalini yalelo lizwe na.
Ngeke kube yinto encane fowethu, into enkulu esihlukumeze kakhulu ezomnotho ngoba uzokwazi ukuthi izinto zonke nje ikakhulu ukukhiqizwa kwe-industry kusuka kuncike kakhulu ekuthini kube khona umbane. Pho njengoba umbane usuhlala ungekho sokusitsho ukuthi kuba nezikhathi lapho izinto ezima khona ukuthi zenziwe zilungiswe zibe khona njengomkhiqizo opheleleyo. So lokhu ke kwenza kunciphe isimo nenani lezinto ezingakhutshwa yilizwe ziyothengiswa ziletha imali yakwamanye amazwe.
Kuyini kanti vele okungakwenzakala? Bakhona abantu abathi inkohlakalo isibhahile kakhulu njalo abanye bathi hayi ikwehluleka nje kukamongameli. Kungakuyikuyini okwenzakala?
Khona kunzima ukuthi ungatsho umumethe nje ngomlomo ngephimbo elilodwa. Ungathi izinto zona ziningi. Khona inkohlakalo ikhona njengoba usazi ukuthi izwe lase-South Africa kulikela solwa kakhulu ngokuthi kukhona sebethumbe umbuso. Kuthe ma kungena umongameli lophetheyo uSiri Ramaphosa kwaba yikuthi umuntu oza ezobhula umlilo elamule susa ilizwe ekuthunjweni kwalo ngabambalwa. Kodwa ke okusuka kucace manje ukuthi kukhona abantu abathile mhlawumbe akade becatshangela ukuthi babazolamula kodwa kuyibona isigebengu esesiqonda ukuthi zilitshazi lidicilele phansi ilizwe. Ngoba kunje nje angithi izinkampani ezifana nabo Eskom, ezifana nabo SAA, nabo SABC ziyinkampani ezikhokhelwa nguhulumende eziyingxenye yombuso. Kodwa kuzothola ukuthi bakhona asebefuna ukuthi zihlephuke lapho ziphathwe ngabantu makhaza okungathiwa yi-privatization. So kucatshangelwa ke ukuthi bakhona abantu abakuhulumende abafuna ukuthi lezi nkampani zisuke ngaphansi kokulawulwa nguhulumende zibe ngaphansi kwabantu abathile abambala abazimeleyo nabo beyingxenye kwezamasheya kulabo bantu abafuna bazithenge. Uma u-Eskom esehluleka, kuzogcina ke kuthiwe uhulumeni sekhathele ngokuhlala ekhipha imali ukuthi kuncediswe u-Eskom, ngcono athengiswe athathwe ngalabo abazimeleyo. Ma ethengiswa ethathwa ngabazimeleyo, labo bona labo abantu abokuhulumende abahlulekise u-Eskom bahamba bayokukhongozela bengale, bese kusiba yikuthi bayabenefita ke ekudilizweni kuka-Eskom. So kulokhu ganga okuthile okukhona, bakhona abantu abathile abaziwa nangamagama ukuthi bangabe beqonda ukwenza lokho.
Ubona ngani isimo sakhona ngapho eSouth Africa singagcina sifana xathu leseZimbabwe?
Singedlula lapho, ngoba ukuganga okukhona esikubonayo kungagcina kufike ezingeni lokuthi uvele uvithike nje umnotho omkhulu kangaka othwele amazwe amaningi labantu abaningi kangaka. Isimo salapho yabazi abantu balapha ukuthi bona kabakwazi ukuthi babekezelele ubuchapha. Yikho-ke kungaze kuhambe kuhambe baphelelwe lithemba, baphelelwe isineke, ibhashi lizogcwala umoya. Kwisimo sizakuba sibi kakhulu ngoba sebezondile, akuze kuba mnandi. Ngale ngaseZimbabwe ungazenzela intando yakho, kungawufa yonke into iphelele phansi kungekho umuntu ozophakamisa umunwe noma athini. Kodwa la abantu balapha izinto kabazithathi kalula. Lingashunqa nje lilavu kamalanga belizwe laseSouth Africa ngento njengatheni.
Umnumzana George Mkhwanazi yisizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa, njalo ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekwele South Africa. Enye njalo ingcweti ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi kuyadanisa ukuthi uZulu weZimbabwe uzadlalela ikhisimusi phakathi kokusilela kwamagetsi, ukudula kwezinto kanye lokusilela kwamafutha ezimota lemali okuqhubekayo.
Kubuhlungu vukankomo ukuthi khuluma kathesi yisikhathi sekhisimusi. Ikhisimusi ebesiyazi ngensuku zethu mina lawo esikhula, besazi ukuthi nxa kuyikhisimusi kunje akulanto esilelayo, besingakwazi ukuthi amagetsi ahamba, besingakwazi ukuthi kuthiwa ezibhedlela kuyabe kungelabo dokotela, besingakwazi ukuthi kuthiwa imigwaqo ilamagodi akusenalathara, besingakwazi khona khona nje ukuthi sihluleke ukuthi singaba lesinkwe esile jam uba bebuyile ekhaya imisebenzi bevalile. Uyazi ukuthi ungayikhumbula ikhisimusi yayizokhumbule lokhu abantu ababhekane lakho lamhlanje. Sikhuluma ngelizwe okuphakalela magetsi, kodwa ikhulu silayo, ikaribha silayo. Sikhuluma ngelizwe ukuthi nxa ukhangele lamhlanje kuthiwa amanzi kawakho, amanzi ahamba aswelakala. Kambe shuwa lilizwe bani? Lilizwe bani nkomo? Ngiqinisa lokuthi ngo-2023 ilizwe leya siyalithatha nkomo.
Njani Magonya?
Angithi uyabona kathesi into eyenzakalayo nkomo. Abantu bayahlupheka ngenxa yokuthi bavota. Silohulumende owehluleka ukuthi anike abantu ikhisimusi ezwayo. Silohulumende owehluleka ukuthi alungisele abantu, abone ukuthi abantu balokudla, abantu balemithi, izibhedlela kuyasetshenzwa, into zonke zihamba ngendlela yakhona. Abantu bayase ezibhedlela kathesi bengabulawa ukuthi bayagula, bebulawa ukuthi akula siphatho, akula mithi. Sikhuluma ngohulumende owehluleka khona enkomo ukuthi anike abantu ukudla. IZimbabwe ilizwe elilomhlaba lomhlabathi omuhle njengaleli, lehluleke khona nje ukuthi linike abantu ukudla. Into engileqinisa layo nkomo ikuthi mhlazane njengabantu beZimbabwe, ngikhuluma ngomthwakazi labaZimbabwe jikelele, saquba ukuthi lokhu okwenzakala kithi kusenziwa ngama-politicians lakhona, asisakufuni. Singaquma nkomo ukuthi asisakufuni, siyakumisa. Kuyaqhubeka ngendlela ukuqhubeka ngayo kathesi ngenxa yokuthi kasikazimiseli ukuthi sikuqume okwinto lokhu kumbe sikumise.
Phakathi kwemiklomelo elithumi baba Magonya, umongameli Mnangagwa ungamupha emingaki nxa sikhangela indlela aphatha ngayo umnotho lendubo zonke ezikhona elizweni?
Cacha ukuthi okulithumi kuyabe kusitshoni, njalo okungaphansi kuyabe kusitshoni, nguphendule kuhle nkomo.
Okulithumi kusitsho ukuthi hayi usebenza kuhle mpela, okuliqanda kusitsho ukuthi akulalutho alwenzayo lubonakala.
into engingayitsho imiklomelo engingamnika yona Nkomo ngingathi mina ngumuntu ongabanga khona kubhalwa izamanishini avanga bekhona sibili classini kubhalwa imhloliso ube ngekho ngoba lokuthi ngimnike uzero uzero ngumuntu oke wazama kungenzeka ukuthi uzero umuntu mhlawumbe ngabe kuma kwi answer kuphela kodwa umuntu usebenze kuhle kwayo watshengisela ukuthi hayi lapho uhamba so lapho uhambe so wasesiyakhubeka nje ekugcineni wafake i-answer wrong kodwa indlela kubona ukuthi indlela kinhle umuntu lo ngakuthi engaphambanisanga lapha ubeyathwela imiklomelo yonke lo vele ngumuntu ongazange abhale so akulanto angayinikwa ngazange abhale akazange abe liplani
kumaviki asanda kwedlula ele South Africa likhuthaze abezombusazwe eZimbabwe ukuba nabakhulumisane ngoba ezenotho ziphazanyiswa ngezombusazwe ezingahambi kuhle. Kodwa sikhuluma nje akulalutho lwenzakalayo phakathi kukaMnangagwa loChamisa. Ele South Africa akudingeki yini ukuthi lidonse ababili laba libahlalise phansi bakhulumisana?
Mina bangishiya ngapi Nkomo? Why besiyadonsa uMnangagwa loChamisa mina bengishiya phansi? Angisimuntu lamo lelungelo lokuthi kumele ukuthi ngenze izinqumo ngelizwe leliyana. Angisimuntu lelungelo lokuthi ngenze izinqumo engaziyo ukuthi kusasa zizaaffecta isizukulwana sohlanga. Ngishiyelwani mina phandle? Waye kumele kuhambe uMnangagwa loChamisa.
Kumnumzana Mqondo Banzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sixoxelwa ekwelebhilithani. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi izizalwane zeZimbabwe ebezivela kwele South Africa izolo zilahlekelwe impahla egoqela ukudla lezembatho zekhisimusi ngemva kokulumatha umlilo kwebhasi yenkampani ye-Apaco Coaches ekade zihamba ngayo duzane ledolobho le-Johannesburg. Ibhasi le ibivela e-Cape Town. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi umeli wemakokoba edale lephalamende umnumzana James Sithole olilunga le-MDC umiswe emthethwandaba izolo kobulawayo esetheswa icala lokuntshontsha imali ye-Burial Society engangenkulungwane ezine zamadola emelika i-$4,000 kanye lenkulungwane ezilitshumi zamarandi akwele South Africa i-$10,000. Usithole ulilandule leli cala esithi abamethesa lona bajonge ukungcolisa igama lakhe ngendaba zombusazwe. Usithole ubelabanye abasolwa abathathu.
Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi be-Studio 7 nabalaleli, igama nguRobson Mwale ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Hey, ngithi le ndaba yokuhlawulela amapassport le inzima ngoba lama-passport azodula kakhulu lawa $318 ngoba thina singapha eSouth Africa kofuze ukuthi sitshintshe irandi to US dollar. Asazi ukuthi kuthi kumbe ma singatshintshi kodwa ukuthi izi ihlangane iyenelise ukuthi koni ifike ku-$300 US dollar. Hey, kuzasibiza imali eningi kakhulu. Hayi kodwa ke asazi, sizobona phambili ukuthi kwenzakala kumbe sesizohlala eSouth Africa singasayi ekhaya. Incwadi zokuhamba ma seziphelile sizoyithatha kuphi imali engaka ngoba abanye bethu kabayiholi le mali engaka. Hayi kunzima kakhulu.
Njani Studio 7 labalaleli, ugabadela Ncube lapha engikhulumayo. Mina into eyenza ukuthi ngisho lapha ukuthi iZANU-PF wayiyona ithi ama-passport abantu kumele ebe yi-$300. $300 abantu abaphandle kwelizwe bonke bebhadale $300. Siyayizwa le. I-$300 ayisavunyelwa like amadola asavunyelwa ukuthi ephathwe ekhaya. So thina esiphandle kwelizwe siyithathe ngaphi? Ngoba leyo mali ayivunyelwa, kumele siyiphathe leseyimkodo siyebhadala ngayo ema-ofisini imkodo, singayivezi phandle. Into abazama ukuyisho le. Sisuke lawo lapho emazweni wona la eselawo siyebhadala ama-passport ethu umkodo, but sisuka lapho mase siye emashopu kubo-okay labo-pick and pay la sizibhadale ngamabhondi. Eyi, basmart la abantu bezana, abasmart. Lazi abantu abaningi bekhumbula ukuthi abantu abaningi bangama-double up bazihambela, abantu abaningi bazisebenzisela imali yabo vele abalandaba lokho ama-passport kwabo kungaphumiyo lokho. Abantu abalandaba lalokho. So abakhohlwe nje ngalokho abangakwenze bathi imali kufunakala imali yokuthi what imali la isangaphi ilakho 40 zaziyi-1 zonke into eyi-1 imali la wabulalelizwe ngubani wabulalelizwe i-MTC azangibuza imthwakazi azangibuza ngokuthi kwamaphati lokho okuncane azangibo abantu bezana uPF G40 lela costa enale so selifuna manje amadola amadola ngikhona lichothoza i-America ngale lithi America America asincengi lasoda kodwa lifuna ukuthi sibhadale ngamadola angikhona lithi siyathatha ngamadola e-America ngoba lichothoza i-America alitsho lokuthi irandi alifuna lona idoti likwazi ukuthi libe lifly okungapheliyo engasenzi izithutha
salibonani besakazi hhayi ngawuzwa sibili umsebenzini siyabonga kodwa hhayi lokho okwenziwa libandla leli elibusayo lezane ukuthi kuthiwe sokusiba la ma-passport ama-300 and something welaziwe esitola hhayi lokho hhayi abahlale la ma-passport abo ngoba hhayi lokho ubutsotsi obunjalo hhayi mina ngeke sikwanise lokho kathesi egangeni bayala ukuthi bona bangamasela ezimali ngamasela laba bantu laba masela sela omthula uncube ngiyosebusa ezanu lapho yokuthi oyalungisisa bedonisana lo mnanga gothiwa namhla siza kwenza so sasa enze so abalungisisa izidakhono kwabo lokhu kulokhu ebesikulimaza la
balaleli abathandekayo ekuseni siyabonga kakhulu but okubuhlungu kakhulu phezu kwami umoya ukuthi ibandla leZANU-PF lokhu elibhizi lisenza izinto ezingenamsebenzi liqoqa izimo zalo limisa inhlelo zabo zokuzithokoza lokuzijabulisa izwe lihluphe kangaka indlala ibhahile abantu bebulawa yindlala uhulumende lo kalandaba lokulalela izikhalazo zabantu akwenzileyo kuphela yokuthi athi impuphu kayehle yodwa nje engikukhangeleyo ukuthi kade ngawavimba vele izinto zonke kusukela zisukela nakazonakala ngale ndlela nanku namhlanje ukhulume ukuthi impuphu kayehle kodwa yihle engikukhangeleleyo ukuthi kukho konke ukuthi ngawakhuluma ukuthi kungahambi ngale ndlela okuhamba ngakhona akwaba ngale ndlela namhlanje ma sebekhuluma indaba yokuthatha ama-plus amanye kanti ilizwe yona liwiswe indaba yokuthi uthuna ama-plus behluleka ukuhluthwa ukuthi bawasebenza so sebephinda futhi bewahluthuna amanye ama-plus lokho belibulala siyaphandle aleli lizwe leli sithiwa senze nazo ubuhlungu kakhulu emoyeni
ye sanibonani basakazi lani balaleli lonke hhayi mina okunihluphayo bantu ezanu hhayi ezanu nihluphile lize linje nje yibo yibo abakwenzayo lokhu bayokhuluma ngomhlabathi namhla bayekele ukukhuluma ngomhlabathi ngo-1980 bazokhuluma ngomhlabathi ngo-2000 ngoba abesebebona i-MTC njengabantu abangafuna ukuphikiswa nangwanesisho nkomo bafuna umbulala omthengisa manje lo mhlamsuza uzabuya ngabo ebantwini abanjani imbabhe yabuya yabuya okukhona ngeqiniso yokuthi inkokheli yizizo kufanele zihintshe kuselo omunye nenibomunye okunye futhi asuze siye ndawo singabambananga khonoko ukuthi ayomunye umuntu ephikisa umasuthiwa yisitha konke khonokho abakwenzayo bemhlangano wona la nto esiyenza nxa singabambananga
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika selethese izizalwane zakwele South Sudan ezinhlanu izijeziso phezu kwecala lokuthunjwa lokubulawa kwabantu ababili ababedume kakhulu ngokuchotoza uhulumende kamongameli Salva Kiir. Inhloko kahulumende wakwele Sudan ithi inani lamabutho alelo lizwe alokhe ephakathi ephatheka empini yakwele Yemen selehlile lisuka kunkulungwane ezilithumi lanhlanu laya kunkulungwane ezinhlanu kuphela. Ziziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalunga edale lephalamende eMelika, iLower House, aqhubeke echukana njalo esehlukana ngamabandla izolo phezu kwemizamo yokususa uMongameli Donald Trump embusweni phezu kwamacala amabili awetheswayo. Abebandla eliphikisayo elamademokrasi bebebambene ekuthini uTrump asuswe esihlalweni kodwa abebandla lakhe elamaRepublicans bebekwala lokhu. UTrump wetheswa icala lokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo lelokuzama ukuvimba isandla sedale leCongress kuphenyo ebelilwenza phezu kwalawa macala. Idale leLower House likhangelelwe ukuvota yilobanini phezu kokuthi asuswe naye embusweni uMongameli Trump kumbe engasuswa. Leli dale likhangelelwe ukuvota lisekela ukususwa kwakhe ngoba lilawulwa ngamaDemocrats. Kodwa idale leSenate likhangelelwe ukuvimba limizamo ngoba lilawulwa ngamaRepublicans. Livuka njani mahlabe zulu mthokazo muhle siyalibonga ababukeleyo ku Facebook ngicho abalaleleyo kuma radio ku Facebook kuloga muchirayi utana mafuko msakazi emzansi kunzima ukuthi kuhlale kungela magetsi kuzoba lo ntombi zodwa gumede ncube othwena sengkhona dube. Igoli isiphenduke iZimbabwe sibili. Ikhisimusi yakudala sasibhalisa isinkwa esitolo sisidla isinkwa esile jemu lemazowe raspberry not okwakathesi. Sibusiso Ndlovu, indlovu enkulu ithini, ithi linjani msakazi? Ilizwe lakithi libhekane nobunzima njengamanje kuqaliwe kukhankaselwa abantu abayibo abasincindezelayo. Kusesekude kulunge kwelaseZimbabwe. Sibu courage Nkomo. Uthi yena linjani msakazi, indaba yamapassport inzima because manje aya expire and bathi bafuna amadola. Siyawathola phi sure? Mpume, mpumelelo manene utwena kunzima kwela kithi asazi kuzolunga nini kodwa ongapheliyo kuyahlola kuzoba lo vanele Nkomo. Utwena isiphofu ngeke sidose esinye Nkomo. Ngisechangane kuphunyuka elupane uVusimuzi sifile sifile uthini lapho sifanda. Ucina kudala kakhulu kuzoba lobanike laphana untombi zoti yaphinda wathi ngicela iWhatsApp number zakupha inombolo zethu Mancube Zenzo Oscar Ndlovu utena morning msakazi. Hey, hey. Chase Skuza uthi wena ekhaya ngaze ngakukhumbula ekhaya ke komadlambuzi lapha emphuma khona. Sizigqibeke ezekuseni ngebe zihamba phambili. UZulu ukhala ngokuthi uzadlalela ikhisimusi emnyameni ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Incwadi kwezombusazwe zithi ubunzima uZulu abhekane labo kabukaze bubonakale eminyakeni eminingi edluleyo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Mina lani asidibaneni kwezekuseni ngo-half past six. Olivalelisayo, mtungamili nkoma.